ivanu ihlale phansi kulesi standing rules orders committee baseza ukuthi kumele kutshintshe imithetho yeparlamente ukuthi kusukela kumnyaka wonalo sisawungena sizabanjwa ngoganyafu ukuthi umnangagwa simsungele eparlamente. Kathi manje nguhulumende njani obamba abantu abaphikisana lembono yabo ngentamo basikhanile njalo kangeni umfumili lapha wabotha umminista welabor ukuthi awuntshontshe imali ithe indaba isingenile egudwini lathi njanjani sezimbabwe sizibona ukuthi hayi sokuzaba lobuyelo usezatshaya ngoswazi sezwa kuthiwa no umfumili kaziphelelanga ekhanda so kakuphumelanga athonisise ngokusehlanya kodwa etshontshe imali wayengahlanya. So yizo izinto thina esifuna ukuziphikisa zonezo abasihlaya zona ngoswazi le isawuto levilevile kodwa azihlehlele emuva ngoba izanu igcwele amasela asikebulela impilo zethu lezabantwabentu lekusasa yabantwabethu.
Naso baba uGawulu yakhuluma uMakhumalo uthi ukucindezelwa kwabo njenge-MDC libandla lenu kuyaqhubeka.
Abantu laba selazwelwe ngabantu abashuphekayo bayazidlela bayazikholisela kodwa abafuni ukuthi izinto zilunge. Ngiyakhumbula kade ngikhangele enye ividiyo enijanise kakhulu uthamise sena abaphethe amakhiye bayakhiya 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 ikhiye ukuthi abantu bezimbabwe bashupheke ngaze ngathi ungafi uthwangirayi. Uthwangirayi aluba ngumuntu okhona ephathini leyi ngaba silamumondle phakathi kwelizwe leli ngabe silelizwe lokukhulumumongo wokukhulumisana ozafundisa labanye abalandelayo futhi abakhokheli ukuthi hhayi izinto ngasezaphambaniseka asihlaleni phansi sikhulume kodwa singalahleki ukuhlonipha. Ukuhlonipha sihloniphane ngoba uvele kukuhloniphana yinto eqakathekileyo kakhulu ukuze kusebenze sonke siya phambili. Abavume kuqala laba bantu ukuthi umnangagwa nguprezidenti waleli lizwe bese sikhangele ukuthi nxa uprezidenti waleli lizwe sesikhangele umnangagwa soprezidenti uprezidenti welizwe lezimbabwe asimnikeni isapoti naleyidiseva njengekhulumende ngesikhathini sesikhona ukuze kula kusasa omunye wenu laye ngathi ekhethiwe laye athole indlela efana naye asebenze kuhle abantu bemxhasa ukuze impilo yabantu bengcono phakathi kwelizwe lethu.
Kudwalidla ngokuhlupheka kwabantu bezimbabwe mama uMakhumalo.
Khathi sizadla ngokuhlupheka kwabantu bezimbabwe njani oGawulu beyibababusayo. Kananti thina siyi-opposition yini eseliyithi hlupha abantu yini eselibulala abantu lithatha ukwehluleka kwenu ligcobe thina singena ngaphi thina ngesikhathi lingena ngo-1980 uSmith wayelitsheli ilifa ngaligiligiliza kusukela ngo-1980 kuzofike namhlanje asina kuhlala kuhle kuleli lizwe ngendaba yenu. So ake liyekele ukusingcolisa kuyini elehlulekayo ikuzulu wasezimbabwe umbuzo afuna ukulibuza wona ngokuthi langena kugedo 2018 lafaka amabhakani izimbabwe yonke leyijikelele lithembisa uzulu omagesi lithengisa uzulu amanzi lithembisa uzulu izibhedlela ezihlanzekileyo namhlanje selivalile izibhedlela zonke ngivalwe yithi futhi sengi-MDC anti nelivalileyo iqeda ukuba yabexotha amadokotela yithi esibaxotshileyo iqeda khonapho nanku amagesi kasilawo yithi esivala amagesi anti nelivalileyo usho ukubhadala bekuthi liyantshontsha nanku asila manzi njengakubulavela sakhulumi sengama-96 hours ingela manzi yithi esivala amanzi futhi angithi yini selehlulekile njalo asisoze sapha savuma ukuthi umnangagwa yipresidenti ngoba kaso president ngupresidenti wezanu akhethi ligizilikifinisana londiweni la ngokuthi akufelayo kuphela yikuthi izanu siyehlulekile kayiphume yikho selimbulalela khona. So kanti izinkokheli ezinjani elingafuni ukuthi bakhwantu bakhulume nxa kuwukuthi balimele ngebazi ubuhlungu bazindlala singavele sikhulume selitshaya libatshayelana abantu nxa kuwukuthi abakhulumayo siloqiniso.
Baba uGawule akuyigqibe ngamafitshane kuyini abantu bezimbabwe abangakukhangelela eminyakeni omusha lo ozayo.
Sikhangele isikhathi lesi esikiso ngiyadana nje ukuthi udadewethu Makhumalo unxa ngisithi mina u-advocate jamisa bephume esithi yena amakhiya wakukhiya lapho lapho bese ngisithi kathi nxa umuntu ekhiya uyarekhiya ukukhiya yikwenzani ukhiya kusokokuvala yini nxa usithi wena uphethe amakhiya uyakhiya uyakhiya ukhiyile ukhiyeni anti ukhiye ukuthi abantu usizo kumbe yikwiyini kumbe yikwiyini kambe thina singaphila in isolation singaphila singosimayedwa siyizinto izwe lezimbabwe nxa usukhiyile phela nguwe phela usiphatha amakhiye omele njalo usivulele njalo lapho okhiye khona ukuze impilo zabantu zifane ngezinye indlela bazame ukutsho njalo laba bantu xa sokusenzakala amankokho esenzakala akusimangaliso yokuthi ama-sanctions la ayacelwa ukuthi kaabuye kodwa ama-sanctions la into endlini kuyitho ashuphekisa umuntu nje makhaza yibo kade sinasiya phambili lapha asikhetheni kuphela ukuthi sikhangele abantu sivumeni ukuhlala phansi yebo phela kodwa akula muntu olungise izinto njengomnankapa abantu kade sebakhululekile bakhuluma intando yabo ngenxa yedemocracy eashwe ngumnankapa abantu besikhathi somgaba babehlala besesaba